o eNdebele. Amachono zisoko siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithona njani izulu kandaba mthwakazi kaZulu lapho lingalikhona olamukela emhlokazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 20 Ntulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi isivumelane ukutshengisela kodwa ayikaphumi lelanga lokwenza lokho.
Uhulumende uqamba amanga ukuthi umnotho uba ngcono, akula nto nje ekhulunywa nguhulumende eliqiniso.
Ilizwe lonke lamhlanje lizithole limi ngamadolo kulandela ukucitsha kwamagagasi obulembu be-Econet. Kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu umnumzana Christopher Dube.
Sesizivulele simpeta thina sisodwa ngenxa yabafana abancane abanga-understandiyo imbali yakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi sivumelane ukutshengisela kodwa ayikaphumi lelanga lokuthatha lelinyathelo. Lokhu kuphuma emhlanganweni oyenziwe lamhlanje edolobheni leHarare lapho linhlanganiso evumelane khona ukuthi uhulumende kaselaqiniso lakwenzayo. Kuvike edluleyo inkokheli yalinhlanganiso ithunyelwe incwadi zokubethusela ukuthi bengatshengiseli kunye lenhlamvu zombhobho. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso omnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi okuphume emhlanganweni lo.
Batholeke ama-report ngomumo wezinto ukuthi uminjani ngemva kokuhlangana kwethu kumaviki athize adlulileyo. Okuphume sobala yikuthi uhulumende uqamba amanga ukuthi intengo yezinto yehlile. Uhulumende uqamba amanga ukuthi izinto ziba ngcono. Uhulumende uqamba amanga ukuthi umnotho uba ngcono. Akula nto nje ekhulunywa nguhulumende eliqiniso. Izisebenzi zikahulumende ziqanjelwa amanga ngendaba zemali. Imali ke eholwayo kayisayenelisi ke ukuthatha izisebenzi inyanga yonke. Njalo ubuyanga ke ezindaweni eziningi ezithiyeneyo uyaphambili. Kuzabangela ukuthi abantwana abaningi bangayi esikolo, njalo kuzabangela ukuthi lakho ezibhedlela abantu beswele imali yokuzibhadalela. So kufanele manje njengenhlanganiso siqhubekele phambili ngombono wethu wokutshengisela. So isinqumo esibekiweyo namhlanje ukuthi silungiselenini ke okokugcina sitshengisele kuhulumende ukuthi konke kade ukuthembisile awuzange ugcwalisise. Lokhu esakucelayo si-TNF mayelana endaba ye-SI 142 of 1919 asikatholi impendulo kikho. Unguhulumende ke ongathembekile. Esingakwenza ukuthi siqhubekele phambili ngenhlelo zethu.
Manje ukutshengisela lokhu kukhangelelwe ukuthi kungaqala nini?
Isinqumo nje ikuthi sinikiwe ke amandla njengehofisi ukuthi silungiselele ke ukutshengisela lokhu. Angizake sitsho amalanga nje emoyeni okwalesi sikhathi for strategic reasons. Sizamemezela ngesikhathi esilutshwana esilandelayo. Sisabambanisa okuthize sakukhangeli esekukhangele ukuthi kwenza kale uZulu uzakwaziswa ukuze alungiselele phela sifuna uZulu aphathise kulo lokhu esizazama ukukwenza
manje ngemva kokutshengisela nxa kuyikuthi alifezanga injongo yenu uhulumende wala elokhu esemba phansi lizathatha nyathelo bani
thina konke nje singathi amanyathelo wonke esiwathathayo ngamanyathelo asemthethweni njalo indlela yokukhuluma idinwa ke thina ngokukhuluma nxa kuyikuthi siyakhuluma lo hulumende ku-tripartite negotiating forum engasizwa sizakhuluma laye phela esesibona sisala imsebenzi
Lo-ke ngumnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lwezisebenzi e-ZCTU ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izwe lonke lamhlanje lizithole limi ngamadolo kulandela ukucitshwa kwamagagasi obulembu be-Econet. Ezitolo bekulabantu abalutshwana ngoba iningi selisebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga lokuthengisa. Inkampani ye-Econet yethule umbiko ebulenjini be-internet uxolisa ngokwenzakeleyo kodwa yathi iphakathi kokulungisisa okwenzakeleyo kodwa ayichazanga imbangela yokungasebenzi kwamagagasi ayo. Ekuqaleni komnyaka, uhulumende wacitsha amagagasi obulembu be-internet kodwa umkhokheli wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, uchasisele Studio 7 ngobunzima abaningi abazithole bekubo kulandela ukucitshwa kwamagagasi e-internet.
Iqale nje manje futhi khona nakhona i-network ngani slow ama messages are delivery afike ebantwini kuthi ngo 10 wonke umuntu i-connect was completely offline so it has been like that for after almost 5 to 5 and a half hours khona kungela kungela internet so khona ngakathi so abantu were supposed or were intending to get transactions namhla ngikho cash they were cut off the stranded and the right thing is that they kind of lost it's not billions of dollars that they lost today because people could not trust they want to look at transit so yeah kubi kakhulu abantu lose money ezinengi
kodwa sikhuluma nje kathe sekunjani
kathe isiphendulile internet kodwa ngani sesilomba njana ngicabanga ukuthi ngabe abantu bazama ukuthi bathi catch up with ilanga ngicanga but isikhona isisenza sibi afika tholi mina angaboni umbiko vela econet ukuthi icho ukuthi lokuhamba njani kahle kahle kumbe yikho ukuthi njengoba iphela sjk abasela sibile ukuthi balokhuze bagcina amafishi nabe oni ngefuel bethi iyadura kumbe yikho kumbe kulokunye abakwenza angazi khona lapho
nxa khonapho sivaliwe i-internet kodwa okunye okufana lokufonelana bekusebenza yini
hayi bekungasebenzi kulesikhathi lapho sibile bekule completely shut down I would say it cut off Christmas card ukuthi ngizama ukufona ngizama ukuthi ingene but singabo 1-2 abafoni bese sala completely sibili ukuthi sokusasazeleke umuntu
abantu bathini bayacabangela na ukuthi kungakwenziwe nguhulumende njengalaphana isikhathi lesana kuze kwenzakale
njengoba ngithile phambilini ukuthi khona nako kucace kuhle ukuthi i-connect ekwenzileyo itshengise kumbe nguhulumende akwacaci kahle sibili ukuhamba njani ngoba naye uhulumende kunje nje kakhiphe umbiko ukuthi atshele uZulu ukuthi kuhambe njani ngicabanga ukuthi uhulumende layo enje ngabe ethintekile ngoba abantu abaningi kumele bethenge nge-ecofashi namhla imali kayingenanga so ngicabanga ukuthi kumele basitshele uhulumende ukuthi kuhambe njani kumele ikhosikuthile kuhambe njani besikwazi khona kanti kahle kuhamba njani kodwa abe nedwane kade bekhona mina ngunedwane besikhona kulenjini angizange ngicishe azange ngiphume sibilile ngiloke ngikhona kodwa abantu abasebenzisa i-control bengekho
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladla Ndiweni umkhokheli wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umongameli Donald Trump wele Melika uthi udaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa leZimbabwe luyacutshungulwa ngohulumende wakhe. UTrump utsho lokhu lamhlanje ngemva kokubuzwa intatheli zindaba ethe yona umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe wathi wehluleka ukusebenzelana lele Melika ngenxa yezijeziso zenotho. Kunjalo nje izivalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ezisekela ibandla leMDC lamhlanje zibuthene esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe zitshengisela ngomumo okhona elizweni. Sikhuluma nje lezizalane ziyahlabela izingoma zithwele amabhakane achothoza uhulumende kaMnangagwa. Ecingweni silo Nkosazana Tamburai Gwekwerere East Coast MDC, hayi ngiyaxolisa, ngumnumzana use East Coast MDC chairperson. Siyakwamukela kuhlelo.
Yes, siyabonga ba.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi kunjani khona lapho esigodlweni sommeli weZimbabwe?
Hayi, kunjalo nje njengoba uthi mbisho ikhuluma lesi siyayisakhela. Sibuthene lapha abemelika yonke. Abantu abasuka ezindaweni ezehlukeneyo, labasuka eNew York, labasuka eCarolina, labasuka eNorth Dakota, sibuthene nje silapha esigodlweni se-embassy yeZimbabwe. Khona siyahlabela.
Libaningi okunganani?
Baningi. Sibithi lapha, hayi, mangingabala, hayi, labantu abaningi sibithi.
Okay. Manje liyahlabela nje kuphela litshengisela kukhona yini okulotshwe phansi eliza kusa kuzimeli kubameli beZimbabwe khona?
Yeah. Into ezilotshiweyo siqale kudala ukuzilova, siqale kuqala ukubotshwa ubamjokuqala, eqale ukubotshwa lapha. Sase saqala ukubhala, salova, saxela abantu abaningi ngalokho ukuthi khona hayi, ngiyakuzumelana lakho lokho akulunganga lokho qale kudala ukuloba lapho namhlanje silazo khona kodwa njengoba akulabantu namhlanje ngomgqibelo nje sabanikeza kudala lezi ncwadi ngolwesihlanu ngalokangisinda.
Manje libona ungani kuzaphathisani njengoba kungasokwakuqala lokho?
Hayi, into ekhona yikuthi kulento okumele uyenze uhlale uyikhuluma ukukhumbuza abantu ukhuluma ngayo ngoba ungayekela abantu labo bayekela ukuzwa. Kade saqala ukukhuluma silokhu siyikhuluma lento asoze sike ukukhuluma ngoba ngathula sakhanya ngani hayi into sezulu yikho-ke siyabe silokhu sikhuluma njengoba sisenza nje khonoko.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana. Ye low ke bekungumnumzana Kamrai Gwekwerere umhlanganiso MDC engumgcini sihlalo wesigaba se-East Coast besixoxa laye lamhlanje khonapha phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe eMelika eWashington DC. Ye, bayatshengisela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fokembula,
lamlela ndwandwe.
Iningi labaphila ngamaphilisi awezifo ezithiyeneyo abasemaphandleni awegwanda eMathopeleland South lithi seleqisa ukuwanatha ngoba sebiza intengo ephezulu kakhulu emavinkilini athengisa imithi yamakhemisi. Ezibhedlela zikahulumende akulalona iphilisi lokwelapha ikhanda ukwenza abantu babanjwe ngamandla ukuthi bayathenga emakhemisi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Intengo yemithi lamaphilisi iqongo okwethusayo kulandela inyathelo likahulumende lokuvimba ukusetshenziswa kwemali akumanye amazwe eZimbabwe. Iningi labaphila ngokunatha amaphilisi we-BP kumbe umkhuhlane wethukela bakhala ngokuthi impilo yabo isengozini ngoba bengasawanathi ngemfanelo ngenxa yentengo ephezulu. Unkosikazi Nelly Moyo odabuka emathetheni ngomunye wabathi impilo yabo zisengozini ngoba senatha amaphilisi aseqisa ngenxa yentengo.
Nginatha amaphilisi e-BP lawa ethukela konke kuthiwa i-$128 aze ngenza okukuhafula. Sesize sinatha amaphilisi okungekho emthethweni ngenxa yokudura kwawo. So ngithenga amaphilisi awe-$50 angekho le hafini yokuthi inyanga iphele. Uhulumende sicela angenele asidingele amaphilisi ezibhedlela, asifakele amaphilisi ezibhedlela. Ekhemesti hhayi kuzima kakhulu.
Umama uthi babhekane njalo lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kuyona leviki. Osekuthiwe uMangoyela leziko.
Izinto ziqonge kakhulu ezitolo. Hawu bakithi uhulumende kake sizame silungisela, sisadla emakhaya ngenxa yokudura kwezinto. Kathe sezikhwele kakhulu. Kati bakithi kutheni ukuthi kwehlisa intengo yezinto. Ifulawa i-2kg si-$28 manje kuyathiwa ni-cooking oil $27.
Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka uthi inyathelo kahulumende lokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe selidala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo nasemakhemesi.
Bekuseselula noma bekungalula kangako ngalesiyana sikhathi kusavunyelwa ukuthi sisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba abakade bekwanisa ukuthi bayithole ingxenye abalabantwana bangaphandle babathumele babakwanisa ukuthi bathenge ngayo lula. Kodwa kwakathesi izinto nxa ziqhubeka zikhwela zisoma zinjalo, iholo labantu kalikhweli limi ndawonye, kodwa izinto ziyaqansa ziyaphezulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo ubike ukuba uhulumente uzimisele ukuthuthukisa ezempilakahle kuleli ngesikhathi enikeza izibhedlela imijino ethiyeneyo yezempilakahle. Kusenza lokolunye udaba, izakhamizi zeKwanda South ezathola imfundiso yokuqala inhlelo zokulima lokufuya kwabe Edward Ndlovu Memorial Library seziveze ukujabula okukhulu zisithi lezi nhlelo sezithuthukise impilo zazo. Emhlanganweni oqhutshelwe e-Edward Ndlovu Memorial Library eGwanda kuleviki, unkosikazi Sibongile Dube odabuka kuward 15 esilonga olilunga le-Amukelang God Project njalo abanembuzi ezifika phosa amathuma ezisiyangalombili uthi ziyabasiza kakhulu.
Thina kuyasincedisa kakhulu ngoba sesikwanisa ukubhadalela abantwana i-school fees, siyayakha lezindlu zamazenge, siyakwanisa ukuthi singathengisa sishiyane imali leyana sibe sithenga imetreni mbijana mbijana.
Umqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Library umnumzana Jackson Ndlovu uthi bananzelele ukuthi iningi labomama emaphandleni beliswela ulwazi lokuqala inhlelo zokuziphilisa.
Sananzelela ulwazi information yiyo inkalakatha yendaba esayibona ukuthi kayikho, futhi lathi information ukuthi baphila njani sasingenayo. Kodwa sithe sesivumelane ukuthi vele si objective yethu ukuba seGwanda kuzokwenzana, sakhangela information le esayibalula, sathi information esemabhukwini, information ekuma-cassettes, information yokuthi sihlangane ngamehlo ngamehlo, yiyo esilethe ukuze sibe lama-activities adale ukuthi sibe lezingadi yokulinywa khona, sibe lendawo okufuywa khona inkukhu, kube lendawo okufuywa khona imbuzi.
Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili besiza izakhamizi emaphandleni ngolwazi olungathuthukisa impilo zabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sengezo Thabangu, ilunga lebandla le-MDC. Sixoxa ngodaba lokwenzakala koBulawayo. Umnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga sithandwa.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lokubulawayo lolu ludaba lobandlululo yini tribalism kumbe kukhona okunye okubangela ukuthi kube lengxaba nqoza le?
Lolu ludaba olwemvukela ludaba oluvula izinto ezenziwa kudala zisenziwa izanu. Singakhangela emabhukwini akudala kwakuthiwa kulalokhu okuthiwa i-grand slam, and sesikubona ukuthi kwesinye isikhathi umntana enyoka inyoka. Laba abafana asebekwenza koBulawayo sebevusa amanxeba ethu ekade sithi ayisebenza sindawonye isiyi-tribalism, ngoba silo meya onguye in terms of i-urban act and onguye in terms of ama-regulations wonke osuspenda umeya, osuspenda u-town clerk. But sesizokuba lo muntu ongu-deputy mayor ongekho qualified ukuthi asuspende umeya, u-town clerk. Uwathethe ngathi amandla okwenza into enjengayona leyo. So sesibona lokho kuyinto esasikulwisa sithi thina siku-opposition, sikulwisa kukuzanu PF, kodwa nanku sokufuna ukuvuka futhi ku-opposition. Ngoba nxa usukhipha u-town clerk sokusivulela amanxeba ukuthi nezanu kathesi isingangena koBulawayo. Izanu ngoba into labayenzileyo ilihlazo kumphakathi, ilihlazo koBulawayo. Izanu isingangena isakende ama-councillors wona lawo. Izanu isingangena isakspende i-council yonke iprotekthe u-town clerk, ngoba u-town clerk yisichathwa sikahulumende, yisichathwa sika-council. Kule ndlela yokuxotshwa ngayo bahle besifaka ke i-commission. So sesizivukilele impeta thina sisodwa ngenxa yabafana abancane abanga-understandiyo imbali yakoBulawayo. Ngoba ungaze ubakhangele bona abafana abangama-councillors, yes ngaba i-MDC, yes nangu-MDC, but ngabafana abancane abayazi imbali yakoBulawayo. Sokusichaphaza and kuzasiphambanisa ukuthi sibuthe uBulawayo endawonye njengalokhu ade sikwenza iminyaka yonke nxa upresident uThamisa engazange akulungisa lokhu. Ngoba yiyo i-tribalism esingayifuniyo esayibalekela kuzanu. Obaba bethu abayibalekela kuzanu, uJoshua Nkomo sebathethe waba siya kuzanu, bayibalekela yona leyo tribalism. Nansi sifuna ukuvuka futhi ku-MDC sithi hayi, not at this time, not iBulawayo, not eMathebeleland, not kumphakathi.
Singabona na kusiba lokubambana kwabantu bakoBulawayo ikakhulu nxa sokusiza indaba zokuthi bavotele bani?
Abantu bakoBulawayo bayakwazi ukuthi badubeka kudala. Abantu bakoBulawayo bayakwazi ukuthi abazange bathole i-development since 1980. Abantu bakoBulawayo bayakwazi ukuthi into abalayo elilifa layo yiyo i-tower block. Ungabathathela i-tower block usubathethele i-identity yabo, kuyibo babo. So abantu bakoBulawayo bayabambana, akukhathalekile ukuthi uvela ngaphi, ungumhlobo bani, ulitonga, ulinambiya, ulishona. Yikho nalamhlanje abantu bakoBulawayo bebavotele bonabo abantwana abangazalwa koBulawayo abangeminye imihlobo bevela kwezinye izindawo. uBulawayo kakhethi, kodwa lokho sokwenziwe yilaba abafana, yilaba ngabafana abancane kupolitics, ngabafana abancane in terms of i-political rank. Nxa usukhangela sisiya kuma-structures, ngoba nxa ungu-councillor akutsho ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uba ngu-councillor engalasunda esikhulu kuphathi. Abanye bakhona bakho ku-district, abanye bakhona bakho ku-province. So bangama-councillors bakuma-branches. So engikutsho ngokuthi i-party ilethuba lokuthi into le iyilungise masinyane ingokonakala, ngoba seselohambo ukuthi siyefika ku-election u-2023.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzane.
Ngibongile bakusesikhathi.
Lo-ke bekungumnumzana Sithembezo Cabangu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Yebo, sixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Sethulo Ndebele, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC esigabeni seMathabeleland North usichasisela okwenziwa lugatsha lwakhe ukuphathisa abesifazana labantwana.
Esikhathini esiningi uzathola ukuthi uhlupho lokuthi sithole ama-birth certificate luba nzima, and okwenza lube nzima yikuthi lubangelwa yikuthi abafowethu nabantwabethu nabazukulu abaningi ngabantu ababe besebenzela ikakhulu eGoli besebeletha abantwana ngapha ekhaya, futhi abantu abanjengabogogo ukuthi basukumeke bakulungisele ukuthi bethole zona ezizinto ezinjengama-birth record. Kuba nzima kakhulu ukuthi bakwenelise bona labo ogogo ababe sebethiyelwe abantwana. So uzathola ukuthi umntwana uyakhula sili labanye beze befika grade 7, abanye beze befika ebangeni lokuya esecondary bengalama-birth certificate. Siqalisile kwezinye indawo inhlelo zokuthi sizame ukuthi siphathisane labo, sicele ukuthi osebhuku bebabhalele izincwadi kube labafakazi ukwenzela ukuthi bona abantwana benelise ukuthi bethole ama-birth certificate abo.
Liyenelise ukuthi lithole yini lezi ncwadi?
Xa sokuthe kwaba lobufakazi sazama ukuthi sihlanganisane labo sebhuku, kwaba lobufakazi obugcweleyo bomama babantwana, esikhathini esiningi siyasithola ukuthi kuyasincedisa kakhulu, sincediseke. Njalo kunceda kakhulu, kuba lula ikakhulu nxa kulalaba ama-mobile registrations, kulabana kasitholi kakhulu ubunzima. Kodwa nxa sisuka sisiye emahofisini ngoba kugcina kusiba lezinye izinto ezinjengezimali eziyabe zi-involve ukuthi bancedisane. Njengabomama thina siyenelisa ukuthi sihlanganise sibe sesisiba lelanga lokuthi singaqoqana esigabeni esithize, sibe sesibuthana-ke sesihamba khona ngale siye walungisa lawo ma-birth certificates. Kodwa so far uhlelo lolu asikabi lama-challenges amakhulu lapho esesihambe khona ngoba labo sebhuku bayaphathisana lathi kuhle.
Lincedisa abebandla le-MDC kuphela kumbe ingqengoba?
Hayi, siyancedisana awumama besigaba. Nxa sesifika kulelo hlobo kuba lohlelo lokuthi esigabeni esinje sifuna ukuthi sibe lohlelo olunje, asize sakhangela ukuthi ngowaliphi ibandla. Siyasithatha nje abalenhlupho zona lezo zokuthi abantwana bayethola iincwadi zabo zokuzalwa ukuze benelise ukuthi behambele esikoleni.
Ezindlini-ke umnotho welizwe uphethe njani omama khona ngapha?
Umnotho welizwe uvele uyasihlukumeza sonke. Thina sisemhlukulweni kakhulu, emhlukulweni wemakhaya. Sihlukuluzekile kakhulu ngoba uzathola ukuthi ngitho lezibhedlela kakula mithi. Imithi siyayiswela, uthola ukuthi nxa usesetholotho sokumele uriseywe etholotho emafamasi. Khathesi emafamasi ukuthi uyefika le mali zakhona uyabuvele lingelazo ngenxa yokuthi iningi lethu sihlezi emakhaya. Le masimini asitholanga lutho ukuthi abantu benelise ukuthi lobo uzathengisa ibhakede lomumbu ukuze uthole imali yokuthi uyethenga amaphilisi. Sisithi ungahamba kuphela emakliniki into esihlangana layo yikuthi uyabhalelwa ukuthi hayi, hamba odinga iparacet. Lolu kuluhlupho olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi khona nxa isibhedlela singasela mithi sokumele uyedingela kumbe uyedingelwa ngumuntu osedolobheni, kuba nzima kakhulu.
Khona yini uncedo abantu abalutholayo?
Kulezi nsuku kungani kuthule. Uhlelo esesilubona yilona lolu esesilubona khathesi nge-vote buying osolusiza eLupane emaklinikhi eLupane, iLupane East, lapho kuzabe kule by-election khona. Yikho esesibona sokuthiwa kulamaphilisi azalethwa emaklinikhi ezoncedisa abantu ngemva kokutsha kwesibhedlela i-St Luke. So asingeke sitsho ukuthi kuluncedo esingathi sesilubambele ukuthi sesiloncedo, ngoba lolu siyalubona ukuthi luhlelo lokuzosetshenziswa okucela amavoti ebantwini. So asikaboni lutho. Izinhlanganiso lezi lazo ezizimele zodwa okwakhathesi lazo asiboni kakhulu lapha eziphathisa khona. Njengoba iprovinsi inkulu, lokhu lathi sisabhodabhoda sihamba sikhangela ukuthi kambe omama ngezigaba ngezigaba inhlupho zakhona zingabe zithiya nendaba.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sethule Ndebele, umgcini sihlalo.
Siyabonga sithandekile Mhlanga, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngu-Chris Gande.